VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olambulela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 15 kuZibandlela 2020 ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
We talked about the issue of national dialogue. The national dialogue is something that should be broad and inclusive bring all Zimbabweans together to find a way forward out of the challenges that this country faces.
Umeli weMelika eZimbabwe uMnumzana Brian Nichols uhlanganelo saphethe isikhundla sikaMongameli uMnumzana Constantine Chiwenga namuhla wamxwayisa ukuthi kusungulwe inkulumo zokulungisisa ingxaki esibhekane lelizwe. Inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwelungelo loluntu emhlabeni jikelele e-Human Rights Watch yethule umbiko osola uhulumende we-ZANU-PF isithi uqhubeke ngokucindezela abantu ngomnyaka odluleyo. Ibandla lama-Democrats lakwele Melika libe lengxoxompikiswano yokugcina izolontambama iyowa ngabancintisanayo ukumela ibandla lelo kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Zonke lezindaba lezinye lizosizwa kona lo msakazo. Umeli weMelika eZimbabwe uMnumzana Brian Nichols uhlanganelo saphethe isikhundla sikaMongameli uMnumzana Constantine Chiwenga namuhla wamxwayisa ukuthi kumele uhulumende asungule inkulumo ezigoqela abameli benhlangothi zonke zempilo elizweni. Kudingwe indlela zokuhlenga ilizwe ebunzimeni eliphakathi kwabo. Ekhuluma lentatheli izindaba eHarare ngemva kwalomhlangano, uAmbassador Nichols uthe bakhulume njalo ngokuqakatheka kokulondolozwa kwamalungelo oluntu kanye lokuhlonitshwa komthetho. Nanka amazwi akhe.
Well, we covered a lot of issues. You know, started out by talking about U.S. assistance to Zimbabwe in the last year. We gave
sikhulume ngezinto ezithiyeneyo. Siqale ngokukhuluma ngosizo oluphiwa iZimbabwe yiMelika. Umnyaka odluleyo siphe eZimbabwe uncedo oluphezu kwe-370 million. Siveze ukukhathazeka ngendlala ekhona njalo sifuna kube lokusebenzelana ndawonye ukuze sihlenge uzulu. Sikhulume njalo ngendaba zokuhlonitshwa kwesisekelo sombuso langelungelo loluntu kanye lenguquko emele ibe khona ukuze eZimbabwe liqhubekele phambili. Siphinde sakhuthaza ukuthi kube lokukhulumisana okuletha wonke umuntu weZimbabwe ukuze kudingwe indlela zokulungisisa ubuzima obuselizweni.
Find a way forward out of the challenges that this country faces.
Lawo ngamazwi omeli weMelika eZimbabwe uMnumzana Brian Nichols ukuhlaziya amazwi akhe. Untungameli inkomo yeStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube.
Kube into enhle kakhulu ukuthi umeli weMelika aye ahambise amagama anjalo ngokuba lawo magama afunga ngabantu amele abantu i-99.99% yelizwe leZimbabwe. Abantu bafuna ukuthi kukhulunyiswane kuhla kukhona wonke umuntu, hayi abambalwa mhlambe njengalokhu esijwayele ukuthi sikubone. Wonke umuntu ufanele abe khona, athinteke kungena abazwe ozonkolo, abamandlanzi ezizimeleyo, ama-political parties. Wonke umuntu ongaba lo mbono kabe khona engxoxweni lezi kuyinto enhle kakhulu leyo.
Nxa esithi inkulumo lezi kumele zigoqele wonke umuntu, ngezinye indlela singathi iMelika kayamukeli inkulumo zePolati ezikhona phakathi kukaMnangagwa lamabandla amancane.
ayikazi yakufihla khona lokho iAmerica ivele ime yacaca kulokho ukuthi kayikwamukeli okwenziwa ngaphansi kwePollard. Bavele bacaca kusuka kwasekuqaleni ngokuba bekholela ukuthi kumele kube labantu abaningi. Igama lakhona mhlawumbe lingaqhubeka lokho elikuthiwa yiPollard, ngakuyikuthi ngabe political parties kuphela. Kodwa-ke okukhulu okukhangelwe yiMedica yikuthi wonke ama-political parties ngabe khona. Civil society organizations bekhona abakukholwa babekhona, kungabi ukuthi iPollard yabalutshwane kuphela, ibe iPollard yabo bonke abantu ngakubeka ngaleyo ndlela abathintekayo, ngokuba usizo olukhona elizweni ngeke luphele nxa singamukelanga ukuthobeka. Wamukelwa wonke umuntu, wangena wonke umuntu. Lokho kuyingqobe kuyuhulumende, kuye kube yingqobe kuye wonke umuntu ongaphandle ukuthi naye kazinikele ukuthi aphatheke ezingxoxweni, kodwa kube zingxoxo hhayi ezokudinga izikhundla kuhulumende, hhayi ezokudinga ukudla kuhulumende, kodwa kube yizingxoxo ezizaqeda uhlupho phakathi kwelizwe leZimbabwe, ezizaletha ukuhlonitshwa kwe-constitution, ezizaletha ukuhlonitshwa kwamalungelo abantu, ezizaguqula umnotho, abantu babe le mali ethengayo, imali ekwazi ukubhadala i-school fees. Kuzakwenza ukuthi umnotho abantu bakwazi ukuphila kuwo. Bangangena kulezo ngxoxo belaleyo njongo, kuba yinto enhle kakhulu, kodwa bangangena befuna ukudla, akukhathalekile ukuthi sonke singaba khona kulezo ngxoxo, akulanto ezayilungela iZimbabwe.
Yena uChiwenga labanye bakhe kuzano la kuhulumende, ubona besamukela njani isixwayiso lesi?
Asoze basithande isixwayiso ngoba phela akukaze kwaba injongo yabo ukubusa kahle ilizwe leZimbabwe, akukaze kwaba injongo yabo ukuthi abantu beZimbabwe bahlale kahle.
Umnumzana Efidlela Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Kusenjalo, inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwelungelo loluntu emhlabeni jikelele, e-Human Rights Watch, yethule umbiko osola uhulumende weZANU-PF isithi uqhubeke ngokuncindezela abantu ngomnyaka odluleyo lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa ebethembise inguquko. I-Human Rights Watch iphe umzekeliso wokubulawa kwabantu abalitshumi lasikhombisa ngamasotsha lamapholisa ngoZibandlela, isithi kuveza obala ukuthi uhulumende kawahloniphi amalungelo. Ithi njalo abantu baqhubeka bebotshwa mahlayana bengavunyelwa ukukhuluma bekhululekile. Umgcini sihlalo webandla le-MDC uNkosazana Thabita Khumalo uthi ngempela uhulumende kamongameli Mnangagwa kawahloniphi amalungelo.
UMnangagwa uvele uyephuna ulungile loluntu. Sikhuluma kunjenje kobulawayo silabalandeli bethu abanye lapho kulo umzaca khona. Umzaca labanye bakhe laba abathathu bathesele umcala lokuthi yibo abenza umsindo ngesikhathi lesana okwaba khona abantu bejengisela ngokuchezwa kwentengo yamafutha yenqola zomlilo. Bahamba ekhothi bagwetshelwa iminyaka eyisikhombisa. Bebesekhani sithe ezilokhu ezihlezi zukuzuku seza kuthiwa nampo sebesusiwe ekami sebesechigurubhi. Lokhu-ke kwephula ulingelo loluntu okungakhulumekiyo. Laba bantu yizalana zakobulawayo, izihlobo zabo zikobulawayo. Ake lingitsheli ukuthi ngodube esilalo phandle lapha kulunqona zomlilo ngemali eselakalayo ukuthi izihlobo lezi zizafikela ngubani eHarare. Sonke siyazi ukuthi emajeni lapha kufela kudla. So lezi zizalane ezinye lezi ezi-DC hhayi sesithandazela nje ukuthi somandla angenele ngoba bazabulawa yindlala.
Abamajele bathi kungani bebahambise eHarare?
Sithe sikhuluma nabo basazisa ukuthi abamajele balelungelo, umthetho uyabavumela ukuthi bajintshajintshe abantu and njani akumelanga sibuze ukuthi batshintsheleni. Sase sifake isizathu sokuthi hhayi bo, into esenza sibuze yikuthi laba abantu bahlala kobulawayo uzabahambisa uyababona ngubani nxa sebeseHarare? Ngikhuluma kunjenje baseHarare eNtunga esingakwaziyo ukuthi ukudla baza kubona ngaphi, le nto ile mfuno zami bazazithola ngaphi, ngoba akula ozakwanelisa ukuthi agade ibhasi ngabo 500 pound lawo uyefika eHarare lapho ozalala khona kakula. Umelele ukuthi uhambe ejele, ufike ejele khona kumele ubaphathele ukudla, ukudla ngikhona ukuthi engingani imali yonke iziphelele ebhasini. So kuphumesobana ukuthi uMnangagwa uvele uyephula ulungelo loluntu kuleli lizwe kulezi nsuku asisela malungelo.
Lo Nkosazana Thabita Khumalo umgcini sihlalo webandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa. Sixhume njalo ilunga lebandla leZANU-PF umnumzana Believe Gawulena osole kakhulu impilo ye-Human Rights Watch esithi ingamanga
amazwe lanje ngabantu abangathandi ilizwe lethu amazwi ezitha zabantu ezifisa ukuthi ngabe ilizwe lethu liba yilizwe elingalamthetho ilizwe akunalizwe ntingameki elingalamthetho walo kwalathi nje sikhuluma ngabo-America bona abantu abenjani abanemithetho yabo ethile abayibumbayo elandelwayo iZimbabwe nje ile mithetho yayo emele isivikele yenze yonke into ilondoloze yazi ngingakutshela ngikunike isibonelo njengento leyana yayivakala ngo-January laphana abantu behamba besithi bayademonstrata beluphe izinto zabantu khonokwana kuvunyelwa uhulumende nayeke laphana yebe angasavikelanga abantu bakhe izizalwane zeZimbabwe zimele zivikelwe uyazi ilizwe lethu ntungamekulile ukuphula ungahamba nje emazwana lawa ngomakhelwane njengabo South Africa uyathola umuntu ezimbabwe okwenzakala e-South Africa kwenzakala ezimbabwe bathola abantu befoke ukudubula umuntu kungabe indaba zaleoaaaatholakala ezimbabwe akwenzakali khonokho ezimbabwe ilizwe lezimbabwe lomthetho nabalondolozi bemthetho bayawubamba umthetho ulondolozwe ngendlela yikho kudingakalayo khonokho ilizwe lethu alisoze libe lilizwe liphila lingenamthetho laba batsho njalo ngabafisa ukuthi ilizwe lethu libe ngamahlanga nje kodwa usoze kutholakale khonokho
yebo kwaba lokugqekezwa kwezitolo ngozibandlela abantu bantyontsha kwaba lodlakela kodwa amapholisa lamasotsha ahlasela abulala abantu bakhona njalo abanye abesifazana abathi badlwengulwa ayisiko kwephulwa kwamalungelo yini khonokho okukhulunywa yi-Human Rights Watch
uhulumende kaMnangagwa akwenzileyo yikuletha ithula ukuletha ilungelo loluntu olugcweleyo olubonakale ngokwayenzakala kukhetho oludlulileyo olaba lokuthula oluphelekezelwa ngama-by-elections kulokuthula kula muntu otshaywa kula muntu othiwa abantu bayazigakasela bakhululekile kulokuthula okumangalisayo umongameli uMnangagwa uzamile kakhulu ukuthi ahloniphe ulungelo loluntu ngendlela ebalulekile kakhulu yikho abantu bezenzela ama-demonstrations into abantu bezenzela kodwa khonokho bese bedelela kabantu uma besenza ama-demonstrations ngaleyo ndlela
lo ngumnumzana Belief Gawule ilunga lebandla leZANU PF bexoxa ecingweni lo ntungameli inkomo we-Studio 7 ekobulawayo ibandla lama-Democrats selilungiselela ukhetho lokudinga uzamela leli bandla kukhetho lokudinga umongameli kulandela ingxoxo-mpikiswano yokugcina eqhutshwe izolo ntambama e-Iowa ngabancintisayo abaphatheke kuyo babalisa umnumzana Joe Biden, Bernie Sanders, Tom Steyer, Pete Buttigieg, lonkosikazi Amy Klobuchar, lonkosikazi Elizabeth Warren abakuhluzileyo kubalisa izempilakahle yezemfundo lokunye okuninginingi ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Dan Moyo ingcwethi ecubungula izombusaze njalo siqale ngokumbuza ukuthi umkhosi wayizolo ulethe inguquko na kwabancintisayo
kungathi abaphambili lokhu bephambili kodwa ngibona ungathi u-Ann Klobuchar wenze kahle kakhulu izolo ku-debate ama-ratings akhe azokhuphuka sizozwa mase bebhekisisa ama-polls ukuthi aphuma kanjani Biden I think ekugcineni ube strong kodwa phakathi laphakathi lapha ubengatshengisi i-energy engingathi uyayi-expecta emuntwini olidayo ukwenzela ukuthi i-leadership yakhe iqhubeke elokhu ekhokhela ungathi uloku donda ebengekho i-focus yakhe ayikho ibingekho lapho kakhulu uSanders wenze kahle kodwa usuke waba lodubo lolo lokuthi wangathi ukukhona kwenzayo lo Warren olaphathela khona uWarren ukuthi umuntu wesikhosikazi akabona ukuthi angawina i-election so I think indaba leyo ngathi iye yangathi iyamphazamisa kancane nje ku-debate ngoba iye yavela lapho and bese kumele azidefende
yena-ke unkosikazi Warren uqhube njani siyabona ukuthi ukungxoxompikiswano ezedluleyo bekuthiwa wenza ngcono
well ningathi yena uqhubeke the way avele ebenza ngakhona kuma-debate asedlulile I think okuqakathekileyo kimi ukuthi angiboni ukuthi ma kula ma-debate ungabe ulokhu ugcizelela into eyi-one over and over and over I think kumele ungathi uyatshengisa ukuthi ulamanye amacebo lamanye ama-ideas omeluzelawo lo yena uwareni uza ele energy kakhulu etshengisa ukuthi hayi uzimisele vele and I think wenze kahle ngestandard leso esesisijwayele ngayo. Kodwa mina bengithanda ngiyathanda ukuthi ngizwe ama ideas are different atshengisa le some i-flexibility ethize kwezinye izinto ukwenzela ukuthi ukwazi ukumuvela to the middle, ngoba ekugcineni umuntu ozowina i-election umuntu ozo-appeala not only to ama-democrats but ozo-appeala kuma-independent even la kwamanye ama-republicans angavumelani lo Trump.
Lo mnumzana Dan Moyo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, bexoxa ecingweni ekhona pha eMelika. Live talk namuhla kuhlelo Diaspora Forum sikhangela inkuthazo kahulumende yokuthi izizalwane zelizwe ezisebenzela phandle ngazisebenzele ekhaya. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singakangeni esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump wawele Melika ubikwa esemele ukulobelana isivumelwano esitsha sokuthengiselana lomsekeli wenhloko kahulumende yakwele China uLiu He esikhangelelwe ukuqeda ukufuthelana obese kukhona phakathi kwamazwe omabili okwesikhathi eside. Kunabantwana besikolo abambalwa kanye labantu abadala abalimele engozini yokufafazwa ngephetrolo yindizamtshina ebivuza lawo mafutha esigabeni seLos Angeles izolo. Ekwethulweni kombiko ophathelane lokulondolozwa kwelungelo leluntu ezwekazi le-Afrika walonyaka ngabenhlanganiso ye-Human Rights Watch okwenzelwe kwele-South Africa, ele-China litheswa umlando wokwephula ilungelo loluntu lokuncindezela abantu kulelo zwekazi. Abenhlanganiso emela ababalisi abafundisa emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bathi isilinganiso esedlula amachumi ayisishiyagalolunye ekhulwini 90% samalunga abo behlulekile ukuphindela emsebenzini izikolo zivulwa besithi baswele imali zokugada njalo leholo labo laleneli indleko zabo zansuku zonke. Bekunge ukufanayo njalo leyinye inhlanganiso yababalisi ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe layo ethi amalunga awalayo leyo mali. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Imbiko yabenhlanganiso zababalisi elizweni ezithi AR2s le-PTUZ iza ngesikhathi izikolo sezilensuku ezimbili zivuliwe elizweni. Obona ngezokukhulumisana lokusabalaliswa kwemibiko esigabeni seMathebeleland North ku-R2s unkosizana Messi Mpata ulandisa ngenhlupho ababhekane lazo.
Sibona lamanye amanye ama-unions asekusekelana le-R2s ukuthi bengahambi beyesebenza ngoba iholo labo lingakhutshulwa. Esicela ukuthi i-government ize izikhalazo zababalisi bakhutshulele iholo labo libe at interbank rate.
Okudanisayo unkosizana Mpata ethi yindlela uhulumende aphatha ngayo izikhalazo zokungeneli kweholo lezisebenzi zakhe.
Amazwi akhulunywe ngu-Minister of Finance of Economic and Development Professor Mthuli ethi angeke azakhuphule iholo lababalisi abasebenza kanzima liziswe ubuhlungu ababalisi abasebenzayo okubangele ukuthi ababalisi bangabuyeli emsebenzini ngemva kokuvula kwezikolo.
Umkhokheli we-PTUZ uDr. Takabafira Jou uthi laleyo mali uhulumende ayiphe izisebenzi zakhe ukuba zisizakale eye-cushioning allowance ababalisi lokhe bengakayitholi.
And we hope that government will mellow down to a more constructive approach that addresses our dispute of right.
Sinethemba ukuba uhulumende uzalukhangelisisa lolu daba ngendlela elungisa lokho esikhala ngakho. Esikhala ngakho yikuba uhulumende waphonga ukwehlisa iholo lezisebenzi lusikela kumali engange-500 yakwele Melika yehla yaya wephose eyi-$35 yakwele Melika.
Lanxa bengayithola leyo mali, uzo uthi ingasoze yanceda kangako ngoba ivele inganeli kundleko zabo zansuku zonke. Ingcwethi ecubungula ngezombusazwe kanye lenhlala kahle kaZulu, umnumzana Jenesani Ntungakwa, ukhuthaza uhulumende ukuba alulungisise lolu daba.
Udaba lolu solwenzima ngokuthi khona uhulumende akulanyathela ake alikhuluma ukuthi engazama ukwenzani. Siyakwazi ukuthi iningi lezikolo ngezikahulumende, kungaba kusemadolobheni, kungaba kusemalokitshini, kwezinye insuku lasemamishini njalo. Ma uhulumende engungela akukhulumileyo, ilizwe ligcina lisiba lamahungahunga amaningi.
Untungakwa uthi kusobala ukuba uhulumende akazinikelanga ukululungisisa lolu daba. Nxa kukhangelwa okuthe kwenziwa esikhathini sangemuva lapho ezinye inhlangothi okubalisa odokotela betshengise ukukhonona kwabo ngeholo elinganeliyo. Sekule mibiko ethi ababalisi abaningi ezikolweni zemadolobheni agoqela eHarare batshele izifundi ukuba ziyetshela abazali laba bahlawulelayo ama-school fees ukuba abasoze benelise ukuzafundisa nsuku zonke bezokuza kanye ngeviki kuphela. Kodwa izisebenzi zezinye iingatsha zikahulumende eHarare ziqhubeka zisiya emsebenzini. Uhulumende lokhe eqhubeka ngengoma yakhe yokuthi akala mali yokubengezelela iholo ngesilinganiso esifunwa yizisebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwamanye amazwe zithi kazisoze zilalele inkuthazo kahulumende ukuthi kumele ziphenduke ekhaya ngobuningi bazo zizephatheka kumizamo yokuvuselela ilizwe. Inkuthazo le yethulwe ngumphathintambo obona ubudlelwano bezileZimbabwe lamanye amazwe, umnumzana Sibusiso Moyo, kunsukwana ezedluleyo. Omunye wabatsha basoze balinge unkosazana Kimberly Bebe, yena ohlala kweleBhilithani.
Khathesi uhulumende uyehluleka ukubhadala ama-civil servants imali. Manje nxa abantu bezathiya amazwe bechiye ama-salary abo ale-steady income, bebuye khona ngapha eZimbabwe bezodinga imisebenzi, bengasoze bephiwe inholo enhle kumbe inholo e-right. Mbone ngani into leyi is very impossible. Uhulumende weZimbabwe kaqale, baningi abantu abahlale eZimbabwe abadinga imisebenzi abafundileyo, baningi abantwana abaqeqeshileyo abalama-O-level, ama-A-level, lama-degree abadinga imisebenzi abafundileyo. Yindaba uhulumende engabachathi bona macala bengakadingi abantu abasemazweni. Uhulumende weZimbabwe kayekela manga, abayekela manga, bayekela ukuye ngabantu, abaqale basorte out imesi yabo, abaholise o-teacher labonesi namadokotela nama-civil servants, abaholise imiholo elingeneyo, umholo okwanisa ukuthi bakwanise ukugcina imuli zabo badle. Khathesi ama-civil servants abaholi imali eyeneleyo, abaholi imali ekwana anything. So uhulumende kayekele ukucamba amanga lokukhuluma i-wishful thinking. Uhulumende weZimbabwe usethembise abantu kakhulu amanga, and njalo abantu sebediniwe ngamanga kahulumende.
Kodwa uthi lina eliphandle kwelizwe yini elilobungcwethi obungcono obungavuselela umnotho?
Hayi, iliqiniso ukuthi abantu abaphandle kwelizwe bale experience bala ma ideas okuvuselela umnotho. Kodwa iproblem abantu babeya njani bezosebenza labantu abangamasela abakuzana PF? Bangamasela abantu bezana PF abasebenzeki labo, and labantu bangikhona bale bad reputation umhlaba wonke yokuvusela ne-corruption. So iproblem okumele bekhona kumele kulungisiswe, kube le-election e-free and fair, abantu bekwanise ukuvota kuhle, bevotele umuntu abamfunayo. Azazathi azazanzathi vele abantu have lost hope in Zimbabwe. I-political crisis eZimbabwe has not changed at all.
Lo nkosazana Kimberly Bebe, isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilithani. Sokuqhamuke ukufuthelana okukhulu kwele South Africa ngomthetho omutsha olawula ukuhlala kweziphepheli elizweni lelo, abamela ilungelo lazo betshaya phansi ngentonga besithi sebecabanga ukuya emthethwandaba kuyaphikisa lo mthetho. UBenedict Nhlapho sethulela lolu dama ngokugcweleyo ekhona le eSouth Africa.
Unkosazana Sharon Ekambaram wenhlanganiso yamagqwetha lwelamalungelo luntu kwele South Africa wemba phansi sithi ngeke bavumelane lomthetho owalisa isiphepheli ukuphatheka kwezombusazwe ubafune incwadi zokuthi bangobani sengathi basuke emazweni abo besiya kukhefu kanti ngapha bayaliswa ukuyadinga lezo ncwadi emofisini abameli babo kwele South Africa.
If they are enforced, we'll put our...
Le mithetho yephula umthetho wesisekelo sombuso, imithetho ye-African Union, le mithetho ye-United Nations elawula ezokuphephela.
Ngakwelincele umphathi ntambo ogatsha lwendaba zasekhaya uNumzana Aaron Zwaledi uthi kungenzeka ukuthi eminye yalemithetho ibhalwe ngendlela engacacisi kahle abebefuna kufezwe yile mithetho.
All we are saying is if people must get involved in those political activities, we need to know they need to.
Esikuchoyo yikuthi nxa befuna ukungena kwezombusazwe kufanele basitshele. Kulabo abangenayo abangelazo incwadi zokuthi bavelaphi kufanele basichazele ngokucacileyo.
You arrive here without any document. Can you imagine how many countries we have crossed?
Umnumzana Amir Sheikh wenhlanganiso ye-African Diaspora Forum uthi ukupha iziphathamandla zogatsha lwasekhaya ilungelo lokubopha lokuvalela isiphepheli ezicatshangelwa ukuthi ziyingozi kwezokuthula ngenye yezinto eyingozi layo. Akavumelani njalo lokuthiwo yilo mthetho ukuthi abafuna ukuzophephela kufanele bathole iviza yokungena elizweni emngceleni.
Chapter 2 of the Constitution of South Africa gives every asylum seeker and refugee.
Isisekelo sombuso sakuleli lipha iziphepheli amalungelo wonke ngaphandle kwelungelo lokuvota.
Omunye wemithetho emitsha le ithi kuzafuze ozophephela olabantwana lomfazi aveze ubufakazi bokuthi ngabakhe bengakemukelwa. Unkosazana eKhambarami uthi le imithetho ibambene lemikhuba yezenophobia.
I think it fits in with what we phrase as institutional xenophobia.
Lokhu yikucwaswa kwabantu bokuza ngenxa yobuzwe babo ngoba kuthiwa bazothathela abakuleli amathuba empilo.
Deal with the quality of decision making, that's where the problem is, and I want to underscore that.
Kodwa kumphathi ntambo Mtswaledi uthi akunjalo.
There's something I would hate which happens in this country. Every time you mention
ngiyayizonda lento eyokuthi singakhuluma ngabakwamanye amazwe ngapha kuhulumende sekuthiwa silezwe xenophobia. Thina sifuna kulandelwe umthetho.
Try to put order. It's not because we are xenophobic. Every country wants order.
Uthi ke akufisayo ukuthi kukhulunyiswane lenhlanganiso zeziphepheli lezi hathi ukuthi uhanjiswane emthethweni ndaba.
Kungenzeka kukhona eminye yale imithetho engabhalwanga kuhle. Ngiyanxusa ukuthi abeze sikhulumisane.
Ngokutsho kwenhlanganiso yamagqwetha lwela ezamalungelo oluntu, iSouth Africa lesiphephele eziphose zifike izinkulungwane ezingamachumi ashiyagalolunye 89,000. Kanti ke phezu kwalelinane kulabo phose bafike izinkulungwane ezingamakhulu amabili 180,000. Abasamelele ukucutshungulwa kwezicelo zabo zokuphephela okulinani lapho okulabe Zimbabwe abanengikhona. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Umeli weMelika iZimbabwe uMnumzana Brian Nichols uhlangene loMnumzana Chiwenga namuhla umxwayisa ukuthi kusungulwe inkulumo zokulungisisa ingxaki ezibhekane lelizwe. Siluqhuba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.